Sekungamaviki amabili uhulumende ekhiphe umbiko othi akasalandeli isivumelwano asenzayo labongi sokusebenza amalanga amabili. Ngakho ke sokumele baqale ukusebenza amalanga amahlanu ngeviki. Abongi bona bahle bala ukulandela isiqondiso esitsha lesi besithi abenelisi ukubhadalela indleko yokuya emsebenzini. Umnumzana Anthony Majongosi umgcini sihlalo wenhlanganiso emele abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH kobulawayo uchasisa ngokumiswa kwabo umsebenzi.
Kathesi sibona ama-hospitals ayasinika incwadi zokuthi sihambe e-hearing lenda yokuthi sayala ukuyenza ama 5 days la. So kathesi abantu bayaqalisa ukuhamba e-hearing. Konapho futhi sibone i-UBH yodwa yasuspenda abantu emsebenzini yathi umuntu wonke uyalele ukuhamba ama 5 days ususpendiwe. Konoko vele i-salary futhi ayitholi use-suspension konoko. So kodwa vele kathesi simelele ukuhamba ku-hearing yangkhona sizokuthi bayathini.
Uqhubekela phambili uMajongosi echaza ukuba kungani bekhethe ukusebenza amalanga amabili ngeviki.
Vele thina sithi vele sifuna ukusebenza ama-2 days lawa le ndawo yokuthi vele imali yethu ayikhwani. Imali yethu vele ayikhwani ukuthi sihambe emsebenzini for 5 days. So asiwazi ukuthi i-government le ifuna uyenzani iyavictimize abantu lapha amanisi. Ayiwazi ukuthi ifuna siyenzani. Kathesi ezibhedlela akula amanisi ayakwanayo. Kule shortage kathesi le ndawo yokuthi abantu basuspendiwe kathesi.
Umkhokheli wezina umnumzana Enoch Dongo uthi kuyabadanisa ukuthi uhulumende ukhethe ukumisa abanye abongi umsebenzi engazange aphendule kuzikhalazo zabo.
So up to now, up to today, nothing has been solved as far as the issue of the salary is concerned. The nurses are incapacitated. They cannot report for work normal days because of that. The issue of issuing the suspension letters to the nurses, it's unfortunate that the government has decided to take that route, which is not legal. We think and thought government should do the proper thing. If you look at, no one is absent from work. Everyone was reporting for duty, and they were reporting using the flexible working hours. And for them to be charged just only for 1 day, 2 days, we don't even understand which law, which legal instrument are the government using to charge those nurses.
Ukuze kube lamuhla kulampumele khona nxa sikhangelane le ndaba yeholo. Kungakho abongi kabanelisi ukuya emsebenzini. Ngeke banelise ukuhamba amalanga amahlanu ngeviki ngenxa yalokhu. Indaba yokupha abantu incwadi zokuthonisisa kwabongi kulusizi ukuthi uhulumende sethetheleli leyi indlela engikho emthethweni, njalo sicabanga ukuthi kufanele uhulumende enze okufaneleyo. Akula muntu obengayo emsebenzini, wonke umuntu ubelandela isinqumo esasikhona phambilini. Ngakho ukuthonisiswa ngoba abantu bengayamalanga amabili emsebenzini, asazi ukuthi uhulumende usebenzisa uphi umthetho ukuthonisisa abongi.
Unkosikazi Sihle Dlodlo umhlali wakobulawayo osesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi sebencedwa yilabo abafundela ukonga ngoba abongi besilela.
Sihlangana lokunzima lapho siphathekile ngoba ukuthi uthole usizo amanesi malutshwane lakho esibhedlela kuba ngcono nje khona lokhu ukuthi ulama-students iwasesinceda lapha lalapha. Kodwa nje sesiwukhathazeka ukuthi uhulumende angenele nxa kuyimali leyo efunwa ngamanesi kumbe kuyikuyini, akukhulunyiswani kudinga indlela ngoba impilo zabantu ziqakathekile kakhulu. Shure ngeke kuthenga umphefumulo womuntu nxa sulahlekile lapha. Sicela ukuthi uhulumende angenele.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisiya Sjanga wenqabe ukuphendula imibuzo ethi laye uyisiqhatshwa kungakho engelamandla okuchaza ukuba kuqhubekani esibhedlela se-UBH, wedlulisela imibuzo kuziphathamandla zikahulumende. Umgcini sihlalo webhodi yezisebenzi zempilakahle i-Health Services Board umnumzana Paulinius Sikhosana wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba zonke izisebenzi zikahulumende kufanele zisebenze amahola angama 40 ngeviki Kungakho labezempila kahle kufanele babuyele ekusebenzeni amalanga amahlanu yeviki. Ugcizelele ngokuthi ayisikho kokuqala ukuba uhulumende afake abezempila kahle abangaphansi kogatsha lwezomvikela ezibhedlela. Kuyinto ehlala isenziwa nxa abongi bekhalale umsebenzi kumbe kule ndingeko yokuba bancedise ezibhedlela. Usikhosana utshele iphephandaba le-Herald ukuthi abongi abedlula inkulungwane i-1032 bakhitshwe kuluhlu lweholo, kuthi abanye njalo abedlula inkulungwane i-1280 bazaqala ukumiswa phambi kwabaqhatshi babo besetheswa umlando wokungalandeli isinqumo sikahulumende. Abongi laba balakho ukunikezwa ama-contract amafitshane awe-fixed term okuzamele bahlale bewasayina kakutsha nxa engaphela. Ngenyanga edlulileyo, abongi bathole iholo elingangenkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,000 RTGS kanye legciwane le-corona engamadola emelika angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu i-$75. Abongi bathi iholo leli aleneli ukuba bahambe emsebenzini amalanga amahlanu, kungakho besithi kabenelisi ukuya emsebenzini hatshi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.